lingali tshona njani izilukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana sihlaziya ke umumo wezombusazwe phambilini kokhetho oluzayo olomnyaka ka-2023 okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
yebo baba Gandhi ngiyabingelela
ungasitshela ke ngamafitshane ukuthi ubona njani isimo sezombusazwe
okwenzakalayo laphana ubona nje izinto zihlokoma zisenza nje kule ndaba yokwesaba okuphethe ibandla elibuswayo likhokhelwa ngumnangagwa besesaba ukunqotshwa besesaba ukukhulelwa ngamabandla aphikisayo bekhulekela ngumphakathi weZimbabwe osukhathele ngombusa kabi okhona kuleliya kuthi kunjalo isenzakalo esenzakale eZambia esokunqoba kuka Hakainde Hichilema lebandla lakhe benqoba ibandla elibusayo lakho kuthelele uvalo kwafaka uqhuqho kwafaka ukwesaba kwalabo ababusayo kwele Zimbabwe olutsha lweZambia luphakamile lwavota ngobuningi kwabanzima lokuthi baphike kwabanzima lokuthi bale kwabanzima lokuthi bayolutshontshe ukhetho kwasokufaka uqhuqho kwasokufaka ukwesaba lokwethuka okuningi ebandleni elibusayo laseZimbabwe libusa linjalo libusa ngobugwelegwele ngobumenemene lobuqili
ngokubona kwakho ibandla leZANU PF linakho na ukunqoba kukhetho kumbe lingathwaliswa nzima ngamabandla aphikisayo
ukhetho luzayo alusoze lufane lezinye inketho ezedlule ugwalo olukhitshwe ngudisifundiswa uJonathan Moyo u-Excelgate lukhuphe konke okuzimfihlo okade kusenziwa libandla elibusayo ukuntshontsha inketho kwele Zimbabwe lokuthi abalutshontshayo ukhetho ngobani balutshontsha kanjani abejoko izek bencedisana lamasotsha lamapholisa lama-CIO lawa amabandla eZANU PF abaphethe izintambo khona ngale ukuchazela uJonathan ngakho bangeke baphinde baluntshontshe ukhetho ngendlela ade bentshontsha ngayo sonke isikhathi ngoba uJonathan Moyo usuke wasakaza laphana imfihlo zonke ukuthi lutshontshwa njani ukhetho lokhana sokwenza impilo ibe nzima lokwenzakala kwezinto kube nzima kubo ngoba bengeke baluntshontshe ukhetho ngendlela akade bevele beluntshontsha ngayo
esigabeni seMandebeleni ubona njani ukhetho oluzayo ubona ungani ibandla leZaphu kumbe eleMthwakazi Republic Party lilakho na ukuthi lidobhe lapha lalaphaya
sikhuluma ngohlangothi lweMathebelele ndi umuntu ekhuluma nge-MRP akhulume langaye uZaphu kuyasinda ke kuyehlela njalo kuzano ngoba la mabandla ame endaweni yinye yokubulawa kwabantu kokubandlululwa kwe-Midlands leMathebelele ndi labantu bomthwakazi bengabe esiNdebeleni bengabe esikhalangeni bengabe esitongeni bengabe esinambiyeni lezinye inhlobonhlobo ezitholakala kulezi yazigaba baphakamisa inhlupho zabo baphakamisa indubeko zabo bayalwa bayaphambili njalo ungakhangela bayabe buthelela abantu ngobuningi kungezelela uhlupho ke kungezelela ukwesaba kungezelela uqhuqho kuzana uPF lo mphathi wayo yikho nje ubona izimanga sebezama lokhu lalokhu bazame lokhu lalokhu yana kulokwesaba kungenzeka ke ukuthi amabandla aphikisayo ayikhulele iZANU PF amkhulele uMnangagwa kakhulu kakhulu kulokunenga okwenzakalayo phakathi kwa iZANU PF okulilitshe elisindayo kuyuMnangagwa la iZANU PF ngoba ama factions asevukile njalo bakhona abakhulu kuZANU PF njengoba besitshela beNewsworks asebesithi uMnangagwa akakho legitimate kakho credible njalo akumelanga kube nguye ozokhokhela ibandla ngo-2023 loba nje amaprovinsi em-endosa emxhasa ikhona impikiswano engaphakathi ngakho ke kusindwa longathwele kuZANU PF ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo luka-2023 yikho ubona nje bezama lokhu lalokhu kuthiwa kuzagujwa ingcwaba likamgabe ayebekwe Heroes Acre kuthiwa abanye bathenge izicathulo bathi izipho zikapresidenti kanti bafake imithi bafuna ukumthathela amandla konke lokhana kuyimihlola ebonakalisa ukuthi bayesaba
lo ke bekungumnumzana Dinizulu Macaphulana ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibane njalo ngeviki ezayo. Lilazi.